ukhuluma kunje usesibhedlela lapha eHarare namhla ekuseni uhlangane lamadokotela labana esithi thina ngama-personal doctors njalo uhlangane lamadokotela labana esithi bona i-government medical team. So amadoktor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlangane lemuli yakhe, uhlangane lamagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma laye ukuthi khulumo lokuthi uhambe njani ukuthi asuke eBudiriro esiye edrobheni njalo kuze kube izolo mhlaka 19 September lapho atholakale esenyabira.
Selike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela imiko eminingi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume lama-witnesses. Kungabali anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokhu ukuxabana lama-lawyers. Into esimangalisayo, kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi. But yena uMagombeyi uthena ule-lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi bona ama-lawyer bakhulumelane kube le one team. I-team leyi izabe isebenza lamapholisa. Hatshi ukuthi ama-lawyer lokho yesanda, abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha amanyathelo kaningi.
Okuningi esizakwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kade sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le anything vele sizalitshela.